iposition ekhulunywa ngu-Helen Zille yi-legal position e-correct. Uzakhumbula-ke ukuthi kuyohanjisana emthethandaba izalwane zeZimbabwe labo-Africa Diaspora Forum labo-Helen Suzman Foundation besilwa lo minister ukuthi wenza ama-decisions a-irrational uma ukhangelane lezizalwane zeZimbabwe, especially ama-permit holders. So i-court yavumelana labo ukuthi hayi kufanele ayenze i-rational decision. U-Helen Zille-ke ngalokho u-reasonable and rational ngoba abantu ase bakhe izimpilo zabo lapha eSouth Africa, abanye sebethethe lapha, abanye sebelabantwana la. Ukuthi uvuke nje kuseni unguminister uthi hayi laba sesibaxotsha kuyabe kuyinto irrational kakhulu.
Yes, siyabona ukuthi kolo manje i-ANC le-DA bakhanya ngazani bangena enkulumeni esiqakathekileyo ezokubumba uhulumende. So ke lokhu kunganceda njani abantu beZimbabwe abakhona ngapho kwele-South Africa, ikakhulu labo labo abaphethe amaphepha lawo ezepho?
Well, angilashua ukuthi inkulumo ze-DA le-ANC zingaba le-direct impact yini ebantwini baseZimbabwe or ebantwini abamnyama. Kunzima at this stage ukuthi ubana utsho ngoba sikaboni kahle ama-conditions afakwa yi-DA. Abakafaki njalo ama-conditions pertaining ama-issues anjengezep. So asingeke sijabule okwamanje sisabhekile ukuthi sibone ukubana uhulumente uzakhiwa ngubani. Mhlawumbe agcine ngakhonga ye-ANC le-DA agcine enziwe mhlawumbe i-EFF mbeni Patriotic Alliance mbeni MK. Khonokho kuzenza ukuthi kutshintshe izinqumo ezithile. Kodwa-ke uma sikhangele i-court judgment eyalethwa la i-constitutional court ikuthi isinqumo sikaminister sasi-irrational and unreasonable. So yikho lapho kule themba khona ukubana ama-court anganquma ngenyini njwana sayanquma. So even uhulumeni okhona uzathatha isinqumo esiqondileyo.